Okwamanje ikhundla kumba banqobe kukhetho lokudinga abameli ama parliamentary elections sesitshelwe ngabanqobile abayi 207 kusele abathathu lezike laba kungabe Harare indawo ze Harare izintathu ama constituencies amathathu ayo Harare phakathi kwalaba bantu abayi 207 kulo thole isikhundla emele iNPF uMasango Mathambanadzo yena nguye onqobe kuconstituency yeKwekwe Central bese kusithi uThemba Mliswa yena uthole eseNorton bese kusithi ezisalayo abasalayo iZANU PF ithole 145 kuthi MDC Alliance ithole 66 lake ngama seats alabo abanyindisa kukhetho lokudinga abameli bekumele ngaye sekuphendule lokhu ukuthi basitshele bonke ndawonye beyi 210 abazamela ama constituencies angu 210 kodwa kulamathathu alokhe esalindelwe engawe Harare nanxa ama commissioners engathandanga ukusitshela ukuthi eHarare kwangkhona ngapi kwendawo silindele ona lawo phezu kwalokho njalo silindele ukuzwa impumela yokhetho lukamongameli. Lizakhumbula balaleli ukuthi ngaphambilini abezeki bebeke batshengisa ukuthi bafuna ukuthi batsho impumela le lamhla kodwa kuthe ngokuqeda kwabo ukusitshela impumela yabameli esithe sabathola khathesi basesithi hayi bananzelela ukuthi umthetho uyabakhuthaza ukuthi babize abameli balabo kade bencintisa kulolu khetho lwama-presidential beyi-23 bangamashumi amabili lantathu kusitsho ukuthi abazobamela ama-polling agents abo kumele abuye abanye sebebuyile la ukuthi bezokhulumisana labezeki babonisane bese kukhangelwa layana amafomu kade kubhalwa khona impumela yokhetho uward inye ngayinye esingathi thina athiwa ngama-V11 forms bese bebona ukuthi bayawelelana la kungakho-ke kuke kwamiswa ukuthi uZulu atshelwe impumela yokhetho lukamongameli bathe bona nxa kungahamba ngendlela bengasitshela bengatshela uZulu bengazisa uZulu engxenye kusasa kodwa-ke isikhathi sesekhona njengoba emthethweni abezeki kumele babe sebeqedile ukukhipha impumela yonke emva kwensuku ezinhlanu ukhetho luphelile kusitsho ukuba mhla ka-4 kulapho kumele babe sebeqedile konke silindele ukuthi sithole impumela yokhetho lwabongameli ukuthi ngubani onqobileyo
phakathi kulokugijimisana khonapho-ke eHarare phakathi kwabantu be-MDC Alliance lamapholisa kanye namasosha ngamafitshani kuhamba njani
ye kube lokugijimisana kungendaba yayena le indaba yempumela zokhetho ukhanya abe-MDC Alliance kakhulu bengajabuliswa yilokho okwenzakeleyo bekhona bathi bona inombolo ezibethiweyo ngabezeki lezabo abazitholileyo lapho behlanganisa bekhangela ama-polling stations wonke ngoba kusuka ku-ward bese kusuka ku-polling station lapho avotele khona bese siya ku-ward bese siya ku-national lokuza national zeki national command center bakhanya belokhu bengajabuliswa yizinombolo zangkhona eziphumileyo kungakho kuke wabuya ontanga abasakhulayo babuya befuna ukuthi bazengena lapha okule national zeki command center khona kulapho kuqale khona ukugijimisana phakathi kwamapholisa nabasakhulayo laba kwase kusithi sekulaphaya kwase bebizwa-ke abakubutho babuya baxotshanisana labantu labana kwakhala imbhobho hhayi bekububi sibili abantu begijima ndawo zonke ngikhuluma kanje abantu bebexotshwa edolobheni ukuthi abephume umuntu wonke bekuthiwa kahle ahambe.